Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Onamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 5 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Iziphathamandla zesibhedlela se-Ekusileni koBulawayo zithi sesilesiqiniseko sokuba isibhedlela sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta. Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization, Scaling Up Nutrition Alliance, abasebenza labogatsha lwezempilakahle bakhuthaza abesifazana ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze wondleke kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Isiphathamandla zesibhedlela seKusileni koBulawayo zithi sesinesiqiniseko sokuba isibhedlela lesi sesingavulwa kulandela ukuzohlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle ube siqale ukusebenza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokulempiko yokugcwala kwezibhedlela zeThorngrove Isolation Center leUnited Hospitals okuyizo ezigcina izigulane zeCOVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eKoBulawayo.
Zimbili kuphela izibhedlela ezamukela uzulu jikelele kungena nhlawulo ephezulu ezibalisa iThorngrove Isolation Hospital leUnited Bulawayo Hospital esezigcwele kuthi esemathadeyi sengaphezu kwabaningi, kodwa asikagcwali osekutshiye iningi likhangelele eKusileni Hospital ukuba sivule uzulu athole usizo. Umqondiswe eKusileni Hospital umnumzana Absalom Dube uchasisa kabanzi ngokulungiselela ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Abasebenzelana le-Ekusileni Hospital umqondiswe IM for Bulawayo umnumzana Busisa Moyo uvumelane loDube ethi sebelinde imvumo kahulumende ukuba isibhedlela siqale ukusebenza. Kunyanga ezimbili ezedlule uhulumende wathembisa wathi wenza konke okusemandleni akhe ukuba isibhedlela seEkusileni sivulwe, njalo bazalandela yonke imithetho yokuhlela isibhedlela andubana zivulwe. Kusenjalo izakhamizi zeMathebeleland South zithi zikhathazekile ngokuqansa kwenani labantu asebebulawa ligciwane leli kuhlanganisa labalele phansi. Isakhamuzi seMaphisa eKezi umnumzana Whiteman Moyo uchaza ababhekane lakho.
COVID-19 kulezitshengiselo zokuthi iyatshisa njalo iyadla abantu bangcwaba abanye babo mihla ngemihla. Imingcwabo isigcwele indawo yonke nje ngendlela abantu sebeqaphele ukuthi bagqoke ama-mask. Siyabona ukuthi abantu bayananzelela ukuthi sekukubi phandle lapha.
Esinye njalo isakhamuzi seMathebeleland South umnumzana Ndodana Moyo uthi basengozini enkulu ngoba balemngcele eminingi elakho ukumemethekisa igcikwane le-COVID-19.
Khangeleke njengeMathebeleland South province ukubana sisengozini enkulu ngoba ngokudalwa ngemvelo iMathebeleni South iyo elama border angena kwele Zimbabwe abantu abaningi bevela kumbe bephume siya kwele South Africa nase Botswana ekuphumeni lase kungeneni kwalawo ma border kukhona ubuqili kakhulu ubuchapa obenziwa iziphathamandla zikahulumende okufana nalokho ukungenisa abantu loba ukubaphumisa elizweni bengahlatshwanga bengelazwe njalo izithupha zokuhlaba.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle luveze ukuba kulabantu ababanjwe i-COVID-19 ngemva kokuhlolwa leli gcikwane abangamakhulu ayisificaminwembili lasitshiyangalonye 809 kwabhubha abalitshumi lasitshiyangalonye 19. EZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,357 abagula i-COVID-19 sekwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezimbili 1,878. Lokhe ubhubhano lolu lwaqalayo ngombimbitho nyakenye kulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amahlanu lane 54,474 abahlolwa bafumana bele gcikwane le-COVID-19 kuthi abedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,239 sebasila kulolu bhubhane. Ngemizamo yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ufake iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. Kuthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni njalo akuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uZulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uZulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhu sikudaba luni. Ingcwethi kwezempilakahle seziveze ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19, ikakhulu umkhakha omutsha obizwa ngokuthi yi-Delta osusidla ubhedu uvelela nge-South Africa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokhu kuze ngesikhathi eZimbabwe selilabantu abazinkulungwane ezedlula amajumi amahlanu 53,665 asebebanjwe bele-COVID-19, lokhu leli gcikwane liqhamuke elizweni nyakenye ngombimbitho. Kuthi abangabaphose inkulungwane ezimbili 1,859 asebebulewe yileli gcikwane. Ngalezi nsuku inani lababanjwa yilo mkhuhlane nsuku zonke selidlalela phezu kwenkulungwane eyodwa njalo selibulala abaphose bafika amajumi amabili ngelanga. Lokhu kusho ukuba uZulu weZimbabwe kumele azivikele emkhuhlaneni lo ngoba sekulesavunguzane sesithathu esenza abantu begule kanzima ukwedlula kudala. Izibhedlela ezifana leParirenyatwa eHarare leMpilo Hospital kobulawayo zibikwa sezigcwele abantu ababulawa yilo mkhuhlane kuthi umoya wokuphefumula we-oxygen ubikwa ususilela. UDokotela Gerishaba uthi sokudingakala ukuba uZulu azinakekele ngoba lo mkhuhlane ususidla ubhedu.
Ama cases awe COVID-19 asengezelela. Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukuba nama cases asesiya esengeza.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare unkosikazi Nompilo Sibindi, yena ukhuthaza uZulu ukuba ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
So far, it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. So, mbone ngani ukuthi siyithathe, kungaba yiyo yodwa option yethu out of this situation.
Kodwa umongikazi kwesinye isibhedlela seHarare unkosikazi Thozile Chifamba uthi uZulu kumele azivikele ngokulandela iziqondiso ze-COVID-19.
Ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani, ngawakho ama side effects nceda ngani. We were never given anything. Waphonga ukuthi kuthiwa i-vaccine sikhona usasalayiniwe. Mina ngeke ngayithatha mina, what if ngingafa ngayithola.
Ekhuluma yeRose Lake kungcwatsha omunye wabalibempi enkululeko uMajor General Shadrick Chiramba umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthaza uZulu ukuba aqaphele ngoba lo mkhuhlane ukhwaza ngolaka ngalezi nsuku.
We should therefore not gamble with our lives.
Kumele singadlali ngempilo zethu. Ilizwe lethu seliphansi kweziqondiso ze-lockdown zohlobo lwaphezulu lapho isizama khona ukuba silwisane lalo mkhuhlane.
Ngokuqanza kwenani labantu ababhubhayo ngalo mkhuhlane, uhulumende usebeke iziqondiso ze-COVID-19 ze-lockdown umongameli esefake ilizwe phansi kwesibanga sika-level 4. Isibanga lesi sesenza ukuba abantu basebenze amahola amalutshwane. Kube labantu abalutshwane emsebenzini, wavimba ukuvakatshela nemadolobheni, wamisa imibuthano yabantu egoqela inkonzo lendawo zokuzikholisisa. Imibuthano efana lezimfa isecele labantu abangamashumi amathathu kuphela kuthi amabhawa kawasavunyelwa ukuvulwa. Imelethi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Isiphathamandla esibona ngombukiso wamabhizinisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo ubikwa isithi usuza kuba khona kusukela mhla ka-21 kumpandula kobulawayo athi ngontulikazi ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Encwadini yabikwa ilobele uhulumende, umnumzana Moyo uthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zizalandelwa ngokuqinileyo ngaleso sikhathi. Amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa abalisayele Angola, Belarus, Botswana, Indonesia, Japan, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, leTanzania. Ngakwelinye icele uhulumende uthi uzaphatheka embukisweni ofanayo kwele-Russia, we-Russia International Industrial Trade Fair. Asizweni, umbono kamnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU, esigabeni sangentshonalanga yelizwe ngalolu daba.
Into enhle ukuthi ngabananzelele kathesi ukuthi igcikwane leli ele-COVID-19 inombolo zakhona esingama-states akhanya aqansa abantu asebegula lowo mkhuhlane babahlaselwa nomkhuhlane. Singathi thina yiplani ngenzakala la kuyikuhlela nje. Kungasifika kuSeptemba kunanzeka ukuthi engxenye futhi leli gcikwane lilokhu liyisimo esiso sorobe seliphezulu futhi engxenye leyi trade fair layo still amadesi engadluliselwa phambili. Ngibona ngathi ekuhleleni lokuthi uplan ukuthi hayi mana ngifike laphana ngibone ngizokwenza ngibona kuqondile ngoba singananzela igcikwane esikhanya sidaphila lalo sibile kwesikhathi esithile nxa sikhanyela. Kodwa kakuthi ukuthi ngasaplan ingqondo yokuthi hayi igcikwane likhona kodwa impilo ayiqhubeki siya phambili. Septemba sibone ngathi kuhle ukuthi sefika kuye sibone ukuhamba kanjani ngoba uJulayi bengasavumi ngakuthi amanombolo bekuqanza siya phezulu. So ngumkhumbulo omuhle ukuthi bakhuphe kathesi kuJulayi bafukele kuSeptemba. Kodwa la uzakhanyelwa ukuthi abe yisimo kancane sesifika ku.
Siyabona njalo ukuthi amankampani edlula ichumi lanye, 11, asethe azabuya ukuzobukisa. Singathi lokho kungalethela ilizwe inzuzo yini? Njalo umbukiso lo unganceda osomabhizinisi labanye abandewe ukuthola inzuzo kuwo.
Well, ngasikhangela inombolo zala makampani, inombolo ephansi kakhulu, kodwa ke akumangalisi kakhulu ngoba ngasikhangela umhlaba wonke ngenxa yendaba le-COVID-19, izinto zonke zikhanya zehlile esibili zaya phansi. So ke abantu abaningi kumbe samakhampani amaningi ngenxa ye-COVID-19 athayekile kakhulu kwezemnotho wazo, athaye kwezenzuzo zabo. So ke abanengxenye kube hlulu babuye njalo abanye futhi ngabe besesaba yena le-COVID-19 ehlaseleyo. So esingakutsho yikuthi thina nxa sikhangela, yebo kambe ilizwe akusuke kulincede kakhulu kangako, kodwa ke khona okuncane okuzangena kuzancedisa lapho ngoba into eqathe kuleyo lapha yikuthi i-trade fair leyo kumbe umngqondo wokuthi kumakethwe ezomnotho welizwe ungami. Lanxa se-COVID-19 khona okuncane kwenziwe ngoba nxa sinanzela kathi ezivele impilo yakhona iyiliyane yokuncengisa. So ke kuba nzima usho ukuthi hhayi umbanzala mbukiso sentenzisekela kungakhathaza njalo ilizwe kusasa. Kodwa bona abalithwana ababuyayo njengoba sivuma ukuthi eqinisweni hhayi kuzaba nje kuthondele kancane ukuthi kuncedisa ilizwe sibikwezokuthuthuka kwenotho, kuzaba kuthondele kancane. Kodwa ingqondo yokuthi nalo ingqondo yokuhlale kubikisiwe ihlale ikhona emkhumbulweni wabantu langase ku-COVID-19 ukwenzela ukuthi phose lapho eza kwehla khona singabi sisabuyele emva, kodwa abantu bebe besazi ukuthi hayi kodwa sile ndlela esijali kwenza ngayo kubana sibukise indlela yokuzama ukuthi si-attract kumbe sidonsele abantu bana bazibuye bezoyinvesta elizweni. Labakhampani la bukise impahla abalazo bezama ukuthi bathole ama-orders wenzela ukuthi bancediseke. So esingakutsho ukuthi while samakhampani emalutshwana kodwa khona okuncane okuzangena lapho siyakwemukela ngoba isikhathi sakhona singeza kubalekela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-ZCT esigabeni sangentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqansa kwenani lasebefunyana bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulo mdlali womdlalo wegolufu odujule wafa labanye abesilisa abathathu akade labo esiqintini seKenso siseduzane ledolobho leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Madubula ubikwa ebalekile kuze kube manje lokhu engakatholakali elokhu esadingwa ngamapholisa. Usibalukhulu wesabelo seFlorida uGovernor Ron DeSantis usethule umthetho amanzonzo womumo wezinto esiqintini ezingaba ngezilishumi lanhlanu ngemva kokuhlaselwa yisavunguzane se-tropical storm Elsa izolo ngemva kokudala umonakalo omkhulu ezihlengeni zeCaribbean ngolwesihlanu. Sisiba yisavunguzane sakuqala lonyaka esiselwandle olwe-Atlantic. Amapholisa abika ukubana kulimaleka kubi abantu abathoba mina mibili izolo ngemva kokudubulana kwabantu endabeni ebigeziswa izimota esiqintini se-Fort Worth esigabeni se-Texas khonapha eMelika. Owake waba ngumongameli we-South Africa umnumzana Jacob Zuma walile ukuyazinikela emapholiseni ngemva kokugwetshwa engekho emthethwandaba ukubana ayebhika onyanga ezilishumi lanhlanu efunyenwe elecala lokweyisa umthethwandaba. Ekhuluma emzini wakhe osenkandla esigabeni sakwaZulu Natal phambi kombuthano wabamsekelayo besithi uyahlukuluzwa nguhulumende uthe yena uyasiphikisa edale lesi sigwebo emelwe ngamagqwetha akhe. Abohlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Refugee Agency bakuthaza amazwe omhlaba ukubana bengajiyi phandle abadinga ukuphephela emazweni lawo. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine ezwekazi le-Africa amazwe asebhalisile iziphepheli ukuba zihlatshwe limijovo akuqela ele-Senegal lele-Cameroon.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance bona abasebenza labo gatsha lwezempilakahle bakhuthaza omama ukuthi baphe abantwana ukudla okwakha umzimba okugoqela uchago lwebele ukuze bondleke kuhle. Abenhlanganiso le basungule umkhankaso osudale ukuba kuvulwe indawo ephalamende lapho amalunga leli dale alabantwana abancinyane amunyisa khona. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Kulakwashe Zombe uthi ukusilela kokudla okubalulekileyo empilweni yabantwana luduwo olukhulu kuleli oludala ukuthi abantwana ikakhulu abangaphansi kweminyaka emihlanu abangena kusilinganiso sokungamachumi pose amathathu ekhulwini 26% bengachakazi i-stunted growth ngesilungu.
The National Nutrition Survey of 2018 indicated that 26%, so that is 1 in 4 children shorter than their expected height.
UZombe uthi baphakathi kumkhankaso wokuxwayisa abazali ukuba batholise abantu babo ukudla okwakha umzimba ikakhulu phakathi kwamalanga ayinkulungwane 1000 days nxa besanda kubelethwa. Wengeze wathi umntwana kumele amunyiswe ibele likanina aze afikise iminyaka emibili kumbe edlule lapho njalo aqale ukuphiwa ukudla okufaneleyo nxa esezinyanga eziyisithupha kusiya phezulu. Ukudla lokhu kukoqela izithelo ezitholiweyo umhluzi kumbe i-fruit juice ngesiNgisi ilambazi lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye omama bathi kunzima ukumunyisa umntwana okweminyaka emibili ngoba kumele baphandele izimuli khona okusuka kudale ukuba bakhuphe abantwana ebeleni masinya serenata igula. Unkosikazi Lindwe Sibanda uyachasisa.
Yes, I'm going to talk about the telephone. Come on to answer the name Ziginakum, the Elanga and Nina.
Amma Zigamas Banda, at the Delay Munkosigazi Tressi Mapisa. Zimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ithi njengoba iParliamente sokule ndawo yokumunisela amabhizimisi kumbe indawo zokusebenzela lazo kumele zenze okufanayo ithi njalo kumele kuguqulwe imithetho abesifazana abaphiwe ikhefu elide lokondla nokunakekela abantu babo ukuze kuqedwe udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana lolu standard growth. Inkuthazo le isekelwe njalo nginobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ZCT umnumzana Jafet Moyo yena othi basuka kude belela leli lungelo.
Besingathi siphumelele ukuthola ukuthi nxa ke indaba yematernity lendaba yepaternity isifumene phezulu sesitholile isingama convention ama countries athize kugoqela le Zimbabwe selike la ratify ke ama conventions maternity.
IZimbabwe Civil Society Organization Scaling Up Nutrition Alliance ixwayisa njalo labantu abadala ukuthi badle ukudla okulungele umzimba ukugoqela inyama lanxa nje bengamelanga bayandise imbida izithelo lokunye okungavikela imikhuhlane edalwa yikudla okungalunganga. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Usekhweca mfundo solwayo ngwenya obambe ngokwesikhatshana isikhundla somqondisi wesibhedlela sempilo uthi baningi abathapha umkhuhlane we-COVID-19 abalaliswa esibhedlela lesi okwenza kuswelakale imbheda yezigulane. Uthi kumele abantu balandele okukhulunywa ngodokotela ngoba kumemetheka ngamandla umkhuhlane lo.
Lapha amahlabe zulu sesisenkingeni njengoba sasikhuluma umnyaka suzowaphela lokhu kuluma ngendaba yobhubhane lolu. Ubhubhane lolu soluyandile ebantwini okumangalisayo kwamagama. Njalo ngelanga abantu ababanjwa ubhubhane lolu luyaluqansa khonapha koBulawayo laseZimbabwe jikelele. Ubhubhane lolu nxa lufika ebantwini luqala luyande kakhulu lungene. Kwesokubuya ukuthi uzathola ukuthi abantu sebeqala ukungena ezibhedlela. Njalo sokuqala sibezibhedlela njengoba lawo balile wabona emanyuziphepheni ukuthi abantu inani labantu abasezibhedlela lokhu liqansa lisiya phambili. Kuyathi kusiya ngesikhathi uzathola ukuthi abantu abaningi bazashona nxa bengajintshi lokhu esikukhulumayo ukuthi ubhubhane lolu lubangelwa yinto yona leyo ukuthi abantu abalaleli into ezikhulunywayo, abalandeli izinqumo ezifakiweyo phansi eze-lockdown protocols lezo ezikhulunywayo. Okwamanje ungahamba edrobheni uyathola bayenza iziminye emini bekhipha amakhala bagqoka amamaski khonokho esikukhulumayo. Bakhupha amamaski umlomo lamakhala phandle basesiminye eminyeni baphethe bayakhuluma banompolelana ubhubhane olubi kangaka. Angiboni ukuthi kathi abantu pho bazayithuswa kuyini ukuthi umbe balaleli into ezikhulunywayo ngoba ingozi le esikhona lapha emhlabeni ijikelele lakhonapha koBulawayo leZimbabwe yesabeka okwamagama
manje kumele kwenziweni isikhwica mfundo ngwenya ngodaba lolu ngoba kukhanya ngazane kuyaphambili lokhu kuyamemetheka ngamandla
lolu bhubhane lolu asiyonto yokudlala le inkalakatha yomlilo onzima oyathatha umphefumulo yabantu omningi ngesikhathi sinye yikubona besikhuluma nje sixoxa kangaka ukuthi abantu bezama ukunanzelela ingozi ebuyayo ingozi sifikile singenile ekhaya abantu lokho bengalandeli izinqumo ezifakiweyo lokho besenza isiminye eminye begathi izimota begcwale phakathi kuyisiminye eminye khonapho emalayinini lapha kumelelwe izinto ayithatha imali evele emazweni emabhenki ngaphi ngaphi uzathola iziminye eminye zibambile mfimfimfi angikwazi ukuthi pho abantu bazancedwa njani nxa bengalaleli into ezikhulunywayo abalalele khonke okufake izinqumo ezifakwe nguhulumende ziyanceda ukuthi bahlanze izandla begqoka ama-face mask okuqondeleyo bengahambi kuphonge uhambe uvukele uhambe edrobheni wathi behlale phansi ezindlini zabo labokhosikazi abo behlale phansi ngoba lokhu ukuthi bazame ukuthi kumbe umuntu uyathengisa kumbe uyenzani kangiboni ukuthi inyanga le ebuyayo esiya phambili ngapha abaningi abantu sabe singasekho emhlabeni lolu bhubhane luzobhulukisa impilo eziningi ezabantu yikho ukuthi ngixwayisa abantu xa abantu bengalalelanga njalo hhayi bazazibonela isimanga esibuyayo
lo ngusikhwica mfundo Solwayo Mgwenya osebenza isibhedlela sempilo bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ukhasi le-VOA Ndebele Wezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Zimbabwe Warriors liphakamele lamhla ekuseni lilubhekise kwele South Africa lapho eliyaphatheka khona kumncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhuluma ngesikhathi iqembu lama-Warriors lisanda kuphakama namhla ekuseni isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association iZIFA ukuxolisana igwesela uthe balethemba ukuba iqembu lama-Warriors lizaphenduka layo inkezo yeCOSAFA ekupheleni kwemidlalo yalonyaka.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ifuna ukwazi isiZulu ukuthi abafana bethu ama-Warriors sebesukumele besuka eHarare ebele ubhekise Port Elizabeth eSouth Africa lapho okuzadlala khona umdlalo we 2021 COSAFA Cup siba sisela inhlanhla abafana bakithi ethemba bazadlala kuhle banqobe
akusenjalo umqeqeshi weqembu lama-Warriors uDraf Golokarusis kanye lomunye wabasekeli bakhe uLoyi Chitembe kabayenelisanga ukungena elizweni leSouth Africa ndawonye leqembu lama-Warriors ugwesela ukhuphe umbiko ilanga selisiya ngomtsha wendoda esithi uLokarusis ubevele ngela visa emvumela ukuba angene kule South Africa njalo bebengazange bemdingele ngoba ukucetshiswa yilabo abaphathise ukugoqa uhambo leqembu lesizwe ama-travel agent uqhubekele phambili wathi uChitembwe yena ukuluhlu lwabantu abangasavunyelwa ukungena kulelo lizwe njalo baphezu kwemizamo yokulungisa amaphepha kaLogarusich ukuze alandele intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gogwera usole kakhulu inhlanganiso yezifa ngalesi sehlakalo
okwenzakale kule South Africa ukubana uLoga onguye umqikisho omkhulu akala vizyo yokungena eSouth Africa kuhle kwatshengisela ukuthi izifa hayi itshengisele ukungahleleki lokungaqoqeki kwayo inxa yokuthi yinto abazaziyo ukuthi nxa umuntu ezahamba umele bela amaphepha afanele kanti uLoyi Chitembwe ukuthi kayavunyelwa ukungena eSouth Africa kuyinto naye mhlawumbe akade eyazi ukuthi kutshengisele ukuqogeka mhlawumbe kulutshwane
umqeqeshi weqembu leDynamos uTondira Indiraya kanye lomqeqeshi wabonozindi uThembo Chuma bona bavunyelwe ukuba bangene kwele South Africa ngomncintiswano walo nyaka ukhangelelwe lokuqala kusasa ngolwesibili mhlazi isithupha kunyaka kaMpilikazi usiyafika emaphethelweni mhlazi ilishumi lathobami nambili kuyo njalo inyaka kaMpilikazi ilizwe leZimbabwe liphakamise kaningi inkezo yeCOSAFA kumbali yalimidlalo njengoba selanqoba kumncintiswano yesithupha kusukela lo mncintiswano wokuqala ngomnyaka ka-1997 iqembu lama-Warriors likusibala sikagroup C ndawonye leMozambique iNamibia kanye leSenegal ngolwesine lizadibana leMozambique emdlalweni walo wokuqala kuthi leNamibia lizancikelana leSenegal ngiyimele isiri 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iziphathamandla zesibhedlela sekusileni kobulawayo zithi sezilesiqiniseko sokuba isibhedlela singavulwa kulandela ukuhlolwa kwaso zingcwethi kwezempilakahle selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.